Ezindabeni zethu lamhlanje lilo Gift Dube. Ikansile yeHarare ibambisana lamasotsha ikhangelelwe ukuthi izaqalisa lamuhla ukususa abathenga bedengisa impahla emgwaqweni. Abantu abangazwa kahle endlebeni bahlawula imali eningi kakhulu yemfundo. Ilizwe leBotswana lithi lizimisele ukunika izibotshwa zakwamanye amazwe amaphilisi ama-ARV athoba umzimba olegciwane le-HIV. Sizalethulela lezemidlalo. Tiyani indlebe lizizwele. Uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni namhla sixoxa ngokwethulwe ngumsekeli kamongameli uMnumzana Thembo Mangadi othi abantu kumele bakhulume bekhululekile ngombhuqazwe weGugulawundi. Kulasidoku lamhla sihlolisisa ukususwa kwabathenga bedengisa impahla emgwaqweni ngamasotsha ebambisana lamapholisa ekansili yeHarare. Kwenzakalani kwamanye amadolobho? Thumelani imlayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001 202 465 0318 kumbe enkundleni yobulenjini yokuzilibazisa kukhethi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-7 ntambama kumakhakhasi athi 909 AM 4930 15580 laku 6080 kHz shortwave. Lingakhuthwa ukuthi sikuWhatsApp lakuFacebook ku-VOA Ndebele.